Bame indwendwe ezinde befolile becula begiya bechale vokloko lapho umzimba kaGumede usuthathwa ngakibo usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho ke abekwe khona. Udadewabo kamuyi ucephe khulu Gumede uthi umne wabo uphele kabuhlungu phambi kwamehlo akhe.
I believe you me, uGumede died a death that I think he prayed for. Because wayehlalethi mina ngamfuna ukuhlupha abantu ningafa. Uthi ngelina ngabaza kufuneka ukuthi uthi ngivuke ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to accept that he should sleep. Bangithi lizizwe libongekile wonke njengemuli.
Umfowabo kaGumede untando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa ngundundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu ngoba ube nguye osasele omdala, nguye okade sesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mitshato kumbe kulani, nguye umuntu okade sesele engumuntu omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Umuntu lwana ongelalaka, ongelani, ubengabhilivi ku-confrontation, yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma, lingakhuluma likhulume lizwanane.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha imidlalo yenguqu. Umgcinisalo weqembu le-Highlanders umnumzana John Batspanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
UGumede thina abanye usifundisile i-leadership nokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu yibo osebenza labo abakunika i-direction. I think ukwezwa lapha nalezi khulumi bekhona ukuthi wabiza abangani bakho bathi asifakeni nalapha sisebenzeni. I think i-Highlanders we must know ukuthi ngiyabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzeni sonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba ngumdlali odumileyo ngaphansi kukaGumede ku-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi weBhoso uMadinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana loGumede uleli qembu lamahlolanyama.
Thina singena kwa-Highlanders sangabafana abancane sifike uGumede engiyosungichairman we-Highlanders usamukele wasiphatha ngesandla esi-right kakhulu. Yibo ke thina sithi mina ngithi silahlekelwe kakhulu. Angikholi sizathola omunye uchairman ozaba njengoGumede futhi ku-Highlanders.
Ilunga ledale lephalamende esigabeni sebubi eliphethe isigaba seNyathi umnumzana Sonny Mguni uthi uGumede wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukukopa izinto ezizwa nguGumede, libonile kuzifa, libonile lanxa ihambe eBotswana, bayehluleka ukufika esibangeni besilogumede indlela abekhokhela ngayo. Ngoba umlimi wayemdalile wamnika ubuchopho obokucabanga. Ubuchopho obokucabanga kawukulo yithalento olinikwa ngumlimi kuphela. Awuye esikolweni yokuthatha lokwakuthengwa langemali. Yubuchopho obunikwa ngumlimi. UGumede was a rare breed esayinikwayo emhlabeni lapho.
Iqembu lenguqu le-Highlanders labunjwa ngabantwana bakaNjube owayezalwa yinkosi uLobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzude Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala loGumede.
Ngimaze ngo-1976 ngisenza i-teaching practice eMzilikazi Secondary School. Wangithatha wamfaka ephapheni njengomfana omncane. Sasihamba sonke siyegwele emphelezele ukuyabona intombazana yami esengayitata kathesi. Ubele sifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile. Njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyenziki. Yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelekezele ngobuningi uGumede ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza i-Highlanders yaba namahhofisi amabhasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha le nkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede yena utshone seleminyaka yokuzalwa engamathuma esikhombisa lasithupha 76. Ngimele isitudio 7 ngingapha ngaseNyathi igama lami u-Ezra Jesus Banda.